Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesibili mhlaka 26 kumpalakazi 2023. Igama nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esehlomise izinduna ngakho konke okudingakalayo ukuze ziqalise umsebenzi wokukhulumisana loZulu eMathebeleland ngokulungisisa udaba lwegugurawundi. Usiyaphela nje umnyaka ka-2023 kulabo sakhulayo abathe umnyaka lo ubatholise uluju lobisi, kepha kube labanye abathe ubunzima kakhulu. Uhulumende ubikwa esetshedela muva edabeni lokwengeza imali kwezemfundo ukuze abazali bengabhataleli imfundo ezikolweni zakhe kusukela abantwana beqalisa isikolo baze bayephutsha u-grade 7. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esehlomise izinduna ngakho konke ezikudingayo okugoqela imitshina ukuze ziqale umsebenzi wokukhulumisana loZulu eMathebeleland ngokulungisisa udaba lwegugurawundi. Lokhu kwaziswe yisikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni ye-X namuhla. UMangwana ukuncomile kakhulu lokho esithi uMnangagwa wenze into ebingacatshangelwanga abaningi. Kodwa abanye bayalusola kakhulu lolu hlelo besithi uhulumende ubemele akhulumisane labantu ababulawelwa izihlobo eMathebeleland laseMidlands. Libutho likamoyi uRobert Mkabe le 5th Brigade kuqala ukuze batsho ukuthi bafuna lulungisiswe njani loludaba. Omunye wabalombono lo yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Siyakuzwa okuthiwo isikhulumeli sikahulumende uMangwana. Kodwa imbuzo imnengi kunengi okunganikezi ithemba ukuthenga imtshina khonoko kakusikho okoda kuluhlupho ngoba uhulumeni ngabe vele wayithenga uhlelo lolo luqaliswe ngo-2019 sesiku-2023 alukaqali. Kuhlala kusenziwa imihlangano engaphutshiyo, mbona ngazathi uhulumende uma esezimisele ukuthi elungise uhlupho lolo kunengi okuzatshengisa ukuthi hayi sokulungiswa. Kodwa kathesi hayi kuyaxoxwa nje okungenza ngitsho khonoko. Kukhulunywa ngezinduna eziza kuyahlangana labantu emakhaya kodwa kasizwa ukuthi ophepetreta bona baliphiwa nini ithuba lokuthi betho ukuthi kwahamba njani kuyini okwenzakalayo. Kasikezwa uhulumende ekhuluma ngokukhipha iripoti eka-Chiyambakwe leDumbu Jena. So kusese kuningi okungaphumi kahle. Uhulumende kakayenzi i-official acknowledgement yokuthi kulo monakalo owenziwayo ngoba lamanje abantu beZimbabwe badidekile kule mbuzo eminingi engaphumiyo labantu beMashonaland abangakwazi ukuthi kuliqiniswa kangana ukuthi kwenzakala. So mbona ngazathi uma sesisenza into lesiyenza serious there is a lot of transparency that is needed.
Kuyini kahle kahle okumele kwenziwe Fuzwayo ukuze uhlelo lolu luhanjiswe kuhle?
Kunengi okumele kwenziwe engingakubalisa okokuqala. Yikuthi masi sithi silungisa udaba lolu thina sikukhangeleleyo i-public acknowledgement ngulo omele ilizwe ongumongameli. Okwesibili sikhangelele ukuthi kukhulunywe iqiniso akube le-truth telling. Okwesithathu sikhangelele ukuthi i-process leyi ibe victim-centered. I-process leyi engibona ngani ifuna ukuthi iqalwe ikhokhele zinduna ilezikhexe ngoba kathezi kukhulunywa ukuthi kuzahanjwa kuyelalelwa ama-victims kodwa kasizwa ukuthi uperpetrator yena uyadlala role bani. Asikezwa ukuthi into leyi izenziwa ibe national agenda kanganani ngoba at the end of the day ma into leyi isiyenziwe kufuze ukuthi sisuke esimeni sokuthi senzondano esimeni sokucabangelana kube sokusiba le nation building kathesi kasila nation building eyiye ngicabanga ukuthi process leyi must be an attempt to address into edabula isizwe selizwe leZimbabwe. Anti yabona la kade singakhangela abaningi abantu abadispersed yiprocess yona isehlakalo sona siyane sombhoqazo ulabantu abakubo Canada ulabantu abakubo America ulabantu abagcwele indawana zonke labanye abase South Africa ulabanye abakubo Botswana edukwe. So umbuzo yikuthi induna zizahamba yini kulezo ndawo kumbeni ukukhangelela ukuthi abantu labana bazasuka le bebuye nga bezohlangana lezinduna zabo akukakhunywa la ngesecurity yabantu ukuthi uvictim ma eqeda ukufaka ubufakazi bakhe ule security enganani.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhetho likaZulu. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Kuliqiniso sibili kakhulu okukhulunywa nguNick Mangwana ukuthi labo abayibo asebenikwe umsebenzi ukuthi baqhube umsebenzi wokukhangela udaba lwekugawundi bayofikise ebantwini sebenikiwe konke okufaneleyo ukuthi baqale umsebenzi. Ngiyananzelela ukuthi kube workshop ebekhona kobulawa induction ebekhona be-induction abanathi bezabe babayesinza umsebenzi kobulawa izinduna lama-rapporteurs abasadile abayibo abaqhuba umsebenzi sebeqedile uhlelo lololukade belubamba lokusungula ukuthi bangawubamba njani bazawubamba njani umsebenzi lo. Ngokunjalo ukuthi sebelindele ukuthi bangene ebantwini sikhuluma nje sinje ngemva kwekhefu babengena ebantwini besiyasungula lo msebenzi abayiwa sebewunikiwe nguhulumende.
Kodwa abanye babagawule bathe uhulumende akaluphathanga kuhle lolu daba ngakho kasoze aphumele mpumela ekhangelelwe nguZulu weMandebeleni onguye owaphathwa kubi ngumbhuqazo wegugrawundi.
Engingakutsho Nkomo, ngiyawuhlonipha umbono wabo. Umbono yonke Nkomo iyahlonitshwa imihlobimbono yabantu, imele ihlonitshwe njalo ilalelwe. Ngiyangithande nje isitsho esinye siyasitsho okuthiwa khona ukukhuluma kwabantu kulilizwi likaNkulunkulu. Ngokunjalo asithini thina abantu banembono ethile yebo phela kodwa ke masingathi thina hayi izaphunza le kodwa imithi kodwa asithini thina asilindeleni sibone ukuthi kathi inkomo le njengoba imithi izakhipha amaphahla kumbe izakhipha ithole elilodwa asilindeleni kodwa futhi sithi izaphunza ingakaze izale imithi hayi sabe sesibambanisile asibanikeli ithuba labo asebenikwe lowo msebenzi yebo phela. Bengalekhosa abanye kade bebona maso elingayisilo leli elingeliqhutshwa ngayo umsebenzi lo ngiyananzelela yiyo phela akula nto Nkomo vele e-perfect akula muntu ongayibumba into e-perfect engathiwa ebantwini bethi wonke 100% bavumelana nayo kodwa-ke okwakadesi asibanikele ithuba labasebenikiwe umsebenzi bayethile umsebenzi lo ukuthi baqhule umsebenzi sibone ukuthi baphuma le-product ezafunwa ngabantu ezathandwa ngabantu yinini kumbe hathi kodwa nxakalo beqhube kuhle lako abantu bevuma ukuthi abantu laba into evele ebantwini le bayibambe kuhle kumbe nxa ingahambanga kuhle betsho njalo ukuthi hhayi lokho kusakambanga kuhle bese besitsho nabo umbono yabo ukuthi bekwade-ke kusolaphe bazezokhambise kuthi umsebenzi bakulede kube sobala ebantwini.
Abanye bathi okuqakathekileyo okumele uhulumende akwenze kuqala ikuvuma ukuthi waphambanisa abesengena ke ebantwini bese uyahlawulwa abantu ababulawelwa izihlobo labangane kanye lalabo abadilizelwa impahla zabo. Ungathini ngalowo mbono?
Kungaba njalo ekuboneni kwabantu ukuthi okungakuqala yikuqala ukuxolisa kodwa ukhumbule phela babankulu ukuthi umnongaba uqhuba lolu hlelo umgabe onguye uhosi naleso sikhathi nguye umlandu osuwesihlala kuye ukuthi yena nayo yena engakahambi nguye wayemele exolise.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla lezanu PF.
The Voice of America.
Uhulumende weZimbabwe ubikwa esechete la muva kudaba lokwengeza imali esetshenziswa lugatsha lwezemfundo ukuze abazali bengabhadali ama-school fees ezikolo zakhe kusukela abantwana beqala isikolo baze bayephutsha u-grade 7. Umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Torerai Moyo uvumile ukuthi lolu hlelo ludinga imali enengi kodwa uthe bazimisele njengohulumende ukulufeza lanxa kulezikhubeko ezinengi. Abenhlanganiso yababalisi eyamagameted Rural Teachers Union of Zimbabwe bona bathi uhulumende akazinikelanga kunhlangothi eziqakathekileyo ezigoqela lona olwezemfundo lolwezempilakahle. Abe athuzi laba bathi uhulumende utshona echaphaza imali kunhlelo ezingelamsebenzi ezifana lokuthengela iziphathamandla zakhe izimota ezidulayo. Inhloko kahulumende yakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzaqinisa impi yelizwe lakhe leqembu leHamas eGaza ngesikhathi abezempilakahle kulesi sihlenge besithi kulabantu abanengi abafileyo kulandela ukubhonjwa komuzi weziphepheli i-Israel. I-Egypt ibikwa izama ukuphathisa amacele omabili ukuthi akhumisane umlotha phansi kwesivumelwano esilakho ukuqeda limpi kukhululwe abathunjiweyo njalo kubunje uhulumende wamaPalestina ozakhokhela eGaza Strip laseWest Bank. Amacele omabili alwisanayo ake aveza ukuthakazelela lesi sivumelwano kodwa akenelisanga ukubhalelana phansi ngakho ukukhulumisana kuyaqhubeka. I-Israel ithi sokulamasotsha ayo alikhulu alengxenye 156 asefele kulimpi. Impi le isibhilize indawo eziningi zeGaza njalo uhlangothi lwezempilakahle eGaza luthi kulamaPalestina aphezu kwenkulungwane ezingamashumi amabili 20,400 asefele kulimpi. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe njalo elilunga le-CCC umnumzana Ambrose Sivindi.
Kungamazwi abuhlungu nalawo ahlukumeza abantu abaningi ngoba ngasikhuluma ngempi sikhuluma ngokufa ngempilo zabantu ezitshabalalayo sikhuluma nge-property impahla etshabalalayo and siyakhumbula ukuthi kwangathi kungasokhulisana umlotho ngathi bekumiwe kancane ukuhlasela kwangathi siba le-camp so ngase sizwa futhi yena umongameli we-Israyeli sesine impikathalo kuphela sikhaya ngathi asazisa ukuthi ukhuluma ngani njalo kusegcekeni konhla asikhuma ukuthi ahlulaphiwe ukuthi i-United Nations yona ini ngathi nxa kuleyo kuqhubeka kwakuhlubanje ngoba khanya ngathi injongo e-Israyeli kubana sibili abantu bePalestina kathesi ngabona ifuna ukubhindlisa icede isizwe kodwa khonokho soze kwenzakale so kufanele-ke impi leyo kube ngendlela ehlakaniphileyo kunje bahlala sikhuluma kungena umlamulangoza lamula impi le ngoba sazo siqhubeka abantu bebulawa abantwana bebulawa omama bebulawa abantu begula kungela zibhedlela abantu bebulawa yikudla bengatholi ukudla bebhalela ukudla kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba loko kubulala esithi nama-human rights amalungelo abantu amalungelo abantwana amalungelo bomama onkali nyazo ngenxa yabantu nje abangasisukubana into zenzakale ngendlela ofanelela ngayo ngayo befuna uba beqhubeka besiba ngabantu abasempini isikhathi sonke.
Kulamazwe afana le-Egypt le-Qatar azama ukuthi kube lesivumelano sokuthula esingamisa limpi ngokubona kwenu libona ngani amazwe la angaphumelela na?
Yes, loko kwenziwa ngamazwe njenge-Qatar afisa ukubana kube lokukhulumisana kwemisimbi sibatshayela ihlombe yikho kuthiwa ngamazwe alombono ophakemeyo abasawuba nokuthula kodwa-ke kuba nzima ungananzela iQatar nxa sesikhangela ukuthi emhlabeni izwe leyona ile ndonse lenganani kwenza sicile singela qinisi ukuthi kuzaphumelela ngoba kulamazwe esikwazi yale ndonsela okuhle ngokuthi azithulele amaesithi ama superpowers ungakhangela abazithulele o-America nje bazithulele abakhulu umlutho la nxa okhathaza efisa kodwa nxa ama-superpowers ezithulele kuphina kungayindawo ngoba futhi bona ama-superpowers bahle uba bazathola yibo futhi abanye i-Israel ngezikhathi yabona yibo kusubawo khona kufana ukuthi kuba nzima kodwa into eyenziwa yikhahla sibadala ihlombe sekushisa ukuthi nxa amanye amazwe nawo ayangenela ukubana aqhubeke eguquzeni ukuthi kube lokuthula kunama superpowers ana lamazwe amakhulu lawangenela leso kuthula e-Palestine ngoba abantu benkosi bedubeni.
Umnumzana Ambrose Sibindi ulandela ezombusazwe njalo ulilunga le-Triple C. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube we-Studio 7 ekobulawayo. Usiya emaphethelweni nje u-2023 kulaba sakhulayo abathi lumnyaka obatholise uluju lobisi kepha kube labanye abathi bebethwele amagabha avuzayo ngenxa yokugugudeka kumnotho. Abanye ontanga abathi bakhangelele okungcono kumnyaka ka-2024. Kodwa abanye bathi sebelahlekelwe lithemba ngoba umumo weZimbabwe uqhubeka usiba mubi. UTobias Mudzingwa usipha lolu daba.
Omunye walabo abathi u-2023 umphethe kamnandi unqobani Simango osakhulayo waseKwekwe.
Angeke ngasifola mina ngoba konke bekuhamba ngendlela engiyifuna. Ngile bhizinisi lami lokuthengisa amafoni, udala ngithola amafoni lawa emazweni, kodwa the sengithenga eChina emaningi njalo eyishiphile. Ngalesi sikhathi sekhefu seChristmas ngibambe imali lomthunzi sibili ukwenza ngekhaya leminyaka 2024.
Njengebizo lakhe uyajabula laye uJabulani Mangena osakhulayo wakobulawayo ngoba laye wasebenzela ukukhanyayo kulo umnyaka osuphutsha.
Mina ngisebenza ku-NGO lapha kobulawayo. Bengihola imali engcono kakhulu nxa kuqathaniswa labanye ontanga abasemsebenzini ye-GMA. Ngenelise ukwenza okuningi ngaleyo imali, okubalisa ukuthenga indawo yokwakha umuzi, ukuthenga imota. Ngingasola lo mnyaka ngiyabe ngidinga uswazi lukamlimi.
Kodwa isibo bonke abathi konke bekubuchelezi ngo-2023 ngoba umnotho welizwe ubulokhu bhidlika okutshabalalise amathuba okuzithuthukisa kwabatsha. UMary Mabutho ngomunye wabasakhulayo abathi bekungalula lo nyaka.
U-2023 benzima, hayi benzima kimi ngoba kufunakala imali eziningi, sibili imali zesikolo, lakho sithi ungatholi imali zakhona, le bond lakhona alisebenzi, imali yakhona iyesebenzayo, inzima futhi layo ukuthola. So hayi bekuyisiphithiphithi nje throughout the year, singazi ukuthi 2024 siphathele.
Uyakhala laye unokuphiwa moyo waseGwanda ngoba uthi usephelile u-2023 kodwa akala lokukodwa angakukhomba ukuthi wenelisa ukukufeza lo nyaka.
Ah, 2023 benzima. Njengake imbenzima sibili. Sizama sibe ukuthi sidonse ngazo zonke indlela, uzama ukuthengisa, sesifanele ngakhulu esithengisayo, ubuyele endlini ungathengisanga, imali kayikho. Into zadula eZimbabwe bekukhwela izinto avela kuqedakala. 2023 benzima sibili.
USibongumusa Ncube ngosakhulayo oyisifundi sase-Africa University odabuka eGwanda. Yena-ke uthi kwezombusazwe lomnotho abasakhulayo abatholanga amathuba abenelayo lonyaka.
Besiphiwe amathuba amaningi okuphatheka entweni ezimayelana lombuso welizwe lezinotho. Ukhetho olukhulu mhla ka-23 August wakulithuba lokuthi sibe yingxenye yokhetho ekwakheni isizwe. Kodwa usaswelakala ukuthi abatsha baphatheke ngokuzikhandla kwezemnotho welizwe.
Osakhulayo ocubungula indaba zabatsha njalo engumlobi wamabhuku uThabani Mlilo uthi ubunzima obuhlanganele labasakhulayo lonyaka bungaba bubavulele amathuba.
Ngithanda ukuthi ngikhangele okuhle ngomnyaka lo esiwudlulileyo, uba besiphila senelisile ukuthi siwuqalise njalo sesifike ekuthini siwuqede. So njengomuntu omutsha ngiyibona umnyaka ka-2023 njengesikolo esingifundise into ezijiyejiyene ngempilo.
Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabasakhulayo zithi iningi lalabo abathi lumnyaka obahambele kamnandi bengaba bebesizakala ngomkhuba wenkohlakalo kanye lobusela ukuze bathole ukuziphilisa lokuba lempilo engcono. Kodwa abasakhulayo abaningi bathi sebesiyadinga amadlelo aluhlaza phandle kwelizwe ngoba elizweni amathuba okuthola imisebenzi ehambelana lemfundo yabo lokhu encipha. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi abantu abafika esilinganiso esingamachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini abala misebenzi eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Izigidi lezigidi zabantu eZimbabwe zikhangelelwe ukuqhubeka zidonsa nzima ngomnyaka ozayo zihlaselwa indlala ngenxa yokuswelakala kwezulu okubangelwa isikhudumezi somkhathi esiphehlwa olwandle ese-El Nino esivimba ukuba izulu line ngemfanelo phose emhlabeni wonke jikelele. Kodwa kulabanye abathi balakho ukuphumelela ngomnyaka ka-2024. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Umnumzana Rejoice Ngwenya okuhlanganiswa iCommon Market for Liberal Solutions ngomunye wabathi abantu bazadonza nzima ngomnyaka ozayo.
Angikholwa ukuthi uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa owezanu uzakwenza into ngendlela ezijiyeneyo ngenxa yokuthi basebenzisa abadlali abakudala amapolices abo ngakudala akutshengiseli ukuthi kuzabo lenguquko ngomnyawo ozayo kutsho ukuthi uZulu weZimbabwe uyabhekisa dalala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efidlela Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Kwezenotho kuzaqhubeka kunje kusiya kusiba kubi futhi kakhulu. Indlala izakwanda, ubuyanga bande, ukusweleka kwemisebenzi kwande, ukusweleka kwezimali kwande, ezomnotho zizaqhubeka zigula zingayindawo. Yikho esikubonayo ke kuza kuya futhi khona lokho kade kuvele kuhlupha kwezenotho kuzaba kukhulu kulalokho. Amacebo kahulumende azaqhubeke lokho esehluleka. Kulokhe kuyiwa emuva kuyiwe phambili belahleka bebhoda endaweni eyodwa kungayiwandawo.
Umnumzana Michael Ndiweni okubulawayo Vendors and Traders Association uthi okuzahlupha uZulu yimithelo ejiyeneyo.
Nxa ngikhangela kakhulu ngisebenzisa ilihlo lami lokukhangela ibhajethi le e-announcewayo ngoNovemba. Ngilama concerns kakhulu ngento esifana namapassport, inhlawulo yepassport izatsho ukuthi khona na kuzaba nzima for abantu abasebenza ukuchapha imingcele ukuthi bathole ama-passport. Bazalitsina sebesiya egangeni beqhuma egangeni bethokingele beqhuma egangeni bese kubafaka engozini yokuthi bangabanje inkunzi ngomagumaguma kumbe abanye babulawa abanye bangene emfuleni lengwenya. Xa sikhangele amazwe afana labo South Africa besiya tshengisa impahla kumbe besiya tshenga impahla zokusebenzisa lapha elizweni. So ikuzaba lobunzima kakhulu. Yikho ubona kathesi kule sixhobexhobe ehhofisini yomnyango uthatha ama-passport zatsho ukuthi intengo zizakhuphuka futhi kwabantu abahamba bekuthi uzihambe zihamba siyakodwa impahla siyathengisa ngoba ama-transporters bonekazi bezinqwala zohamba baza-transfer ama-cost law to ama-traders bezama ukuthi ba-recover ama-surcharge.
Kodwa kulabanye abathi balakho ukuziphilisa loba umnotho uzathuthuka ngokuyisilinganiso phose sokune ekhulwini kuphela 3.5% ngomnyaka ozayo. Uhulumende wakwaleZimbabwe uthi umnotho uthuthuke lo nyaka ngoyisilinganiso sokudlula kancane okuhlanu ekhulwini 5.5%. Unkosikazi Olive Mkoni uthi bazazama ngamandla wonke ukulima okuzwayo eNyamandlovu.
Izulu nxa lingabalekanga, hayi sizathola. Sizathola sikuthi nxa umuntu angakwanisa ukuthi athole noma amathani athize. Ngoba 2024 hayi sathola amathans. Abanye bazobathengisa sibili. Abanye lathi sathengisela abantu abakhona ngabo. Besithi sidilivele endaweni ezinje, dilivele kwanda, dilivela ngaphi. Sidilivele umumbu esasiwutholile.
Umqondisi wenkampani ye-Africa Technologies, umnumzana Angliston Sibanda, yena uthi lesi yisikhathi sokuzilungiselela ukuze abantu baziphilise ngomnyaka ozayo.
Njengabosomabhizimisi, into engiyikhuthaza labanye osomabhizimisi, kasingakhalakhali. Ngokukhalakhala kakuncedi. singena kumaqhinga amanenge amathile akade athile esingawathi thina ngama strategies awokwenza ukuthi sisurvive. Mina ngingomunye walabo abakhole ukuthi nxa umkhonomi unje yisisikhathi esilungileyo esokwakha ibusiness yakho ukhangelele ikusasa.
Umnumzana Joseph Juma oyibandla lezano PF uyakusekela lokhu.
Sokudingakala ukubana abantu babekwazi indlela zokuzivikela entweni ezinjengazona lezo ezizabangelwa i-drought lay. Kuqakathekile ke ukubana abantu bananzelele ukubana izulu leli lizabuya bakwanise ukuligogozela ngendlela eziphezulu kakhulu.
Kodwa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi abantu bazathola nzima ngomnyaka ozayo.
Ibhajethi leyi ebisizinto zakudala ezikasmith o-hard tax ukuthi kuthi ubhadala umthelo okuthi ulokuyindlu kwakho okwenzileyo kumbokotshani. Kuyatshengisa khonokho ukuthi umnotho awusoze vele wafa walunga ngoba umbuso okhona ngumbuso ozifaka ngenkani, ngumbuso ongalabangane emhlabeni singathi international community, ngumbuso wochuku. Kunzima ukuthi kube lo mnotho omuhle endaweni enjalo. Akunxuseki futhi laba abantu abasomabhizinisi ama-investors.
I-World Bank yatele Zimbabwe lathuthuka okwedlula amanye amazwe ezansi yezwekazi le-Afrika kusukela ngomnyaka ka-2021 loba kukhangelelwe ukuba kungaba lokugedla kwamazinyo emphakathini ngomnyaka ozayo ngenxa yokungani kahle kwezulu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Bangcwatshiwe namuhla abaculi beZimbabwe abalodumo abathi u-Eric Moyo, yena obecula igospel ehamba leqembu lakwele South Africa eleJoya Celebration, kanye loBob Nyabinde obehlabela umculo we-Afro Jazz. UMoyo obhubhele kwele South Africa ngolwesine ngemva kokugula okwesikhatshana ungcwatshelwe emathuneni emvutshwa koBulawayo. UNyabinde yena owayesaziwa njalo ngegama lokuthi nguheadmaster ubhubhele esibhedlela seParibenyatwa eHarare ngomgqibelo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wechukela. Seleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lathoba mnembili 68 years. Iqembu leJoyous Celebration sisithi mavalale ngokuthula u-Eric Moyo loBob Nyabinde the headmaster. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk The Connection lapho uTabo Kancube we-Studio 7 azaxoxa khona labasakhulayo ngabakukhangeleleyo ngomnyaka ka-2024. Kwanelezihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.